Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 6 Mfumfu 2018 ngu Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama problems amandebele lamashona ngakhula ngikhona. Ngiyazwisisa ipheni yangikhona thina sibona ukuthi i-message yona le e-reconciliation and peace ngiyayikhona kupheleza ezanceda abantu.
Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu ye-Renewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxole bamanyane njalo kube lokuthula.
Lokho sokukhuluma ngoziyambi lokho ukuthi zinokugcoka ijamisa asazi ukuthi kumbe yibaba abasibhalele iprogram yethu ye-anniversary thina sithezi le-anniversary njalo uzulu wonke abalandeli bethu bayamenywa mhlanayela.
Umphathi ntambo wezemithelo ledalela ephalamende umnumzana Ziyambi Ziyambi wethusela umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Jamisa. Njalo kwezemidlalo seliphelele ngomphako iqembu le-Highlanders umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa ngele-Harare City. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu e-Renewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxole bamanyane njalo lokupholiswa kwamanxeba uqobo besithi ngoba ukufuthela nakubuyisela muva impumelelo yelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkokhelithi ngaphandle kokuba ilizwe lilungisise umonakalo kwezokuhlukunyezwa kwabantu owenziwa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse wadala ukufuthelana kalisoze lafa lathuthuka. Umnumzana King Darlington Masenda omunye wenkokheli ye-Renewal Fellowship Church emzini weMalbra eHarare uthi uqathekile ukuba alalele abakuchoyo uMnangagwa.
This is the way that we feel will correct the situation or the trajectory that Zimbabwe is taking.
Le hiyo ni ndlela esibona ingani ezolungisisa isimo le ndlela elandelwa ngeleZimbabwe. Sichasise lokuba kungani sisithi thina sibona ukungaxolelani kungigogo obuyisela muva kwempumelelo yelizwe. Sinye siyakholwa ukuba umongameli wethu ulikholwa lwesiKristu. Siyakholwa ukuba engathanda ukuzwa esingakho abe sesithi kuyini esingakwenza ngemva kwalokho.
UMasenda uchaze lokhu ukungaxolelani njengesikwelede somoya.
We believe that the reason why our nation is not prospering and not going forward is because
siyakholwa ukuba isizathu ilizwe lethu limi ndawonye lingathuthuki kungoba kulesikwelede somoya esasibangelayo okuyisikwelede sokungaxolelani okugcwele elizweni lethu. Sikhuluma kanje ilizwe lethu likusibanga lapho lingayindawo. Kodwa kuqakathekile ukuba uzulu wonke eZimbabwe ukuba baxolelane kulokho okwenzakala ezikhathini zangeminyakeni yangemuva. Bese sidinga indlela ezokwenza uNkulunkulu angene empilweni zethu. Asisindise abe sisisa kusibanga lapho sifisa ukuba kuliso.
UNkosikazi Caroline Masenda ongenye enkokheli ye-Renewal Fellowship Church uthi uyazizwisisa kakhulu inhlungu ezilethwa yokufuthelana phakathi kwemihlobo ehlukeneyo ikakhulu kwabesindebeleni labesishoneni. Uzalwa ngumama wesindebeleni uNkosikazi Masenda kuthi uyise engowesishoneni wayakwendela kwabesishoneni njalo.
Ama problems amandebele lamashona ngakhula ngikhona so ngiyazwisisa ipheni yangikhona thina sibona ukuthi i-message yona le e-reconciliation and peace ngiyayikhona kupheleza ezanceda abantu.
Uthi indlela yokuxolelana yiyo kuphela engakhulula uzulu weZimbabwe kuloko okwenzakala ngezikhathi ezehlukeneyo embalini yelizwe.
Ipain yabo, it's like kuyenzakale yesterday. It's so real. So siyazwisisa ukuthi sikhulume, all of us sibuye sikhulume, all obuhlungu la ekhulume, abayenzo abakuyenzayo labo bakhulume, sibuye together sikhulume indaba zona lezi.
Abebandlaleli bathi uhulumende ulomlando ukwenza isimo sibe ngesivumela ukuba abantu baxolelane. Bathi kodwa kumele kube yinto esukela phansi kibo abantu kusabalale kuye emabandleni ezokholo, kusuke lapho kuye eziqintini lasezabelweni kuze kuye fika la uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama. Umphathintambo wezemithetho ledale lephalamende uMnumzana Zihambi Zihambi uthi umcimbi webandla le-MTC Alliance wadluliselwa phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera ukufuna ukugcoba uMnumzana Nelson Chamisa njengomongameli ungaphandle kwesisekelo sombuso, njalo engadilikelwa yimiduli yejele uma bengakwenza. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma kabanzi ngemva kokuvula izindlu zokuthonisisela amacala e-High Court kobulawayo izolo, uMnumzana Zihambi uthi akukho emthethweni ukuba kube lomunye umongameli ozagcotshwa ngemva kokhetho. Ethi okukhangelele ukwenziwa libandla le-MDC kungaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kazi ukuthi ngubani okhohlisa uMnumzana Nelson Chamisa.
In fact, that is treason. Once you have a president who has been sworn in, who has been duly elected by the people of Zimbabwe and sworn in by the Chief Justice, and you purport to swear yourself in, you are committing an act of treason and is against our laws. So I think whoever is advising him to do that, he is advising him to break our laws as a country.
Loko kubikwa kukhangelelwe ukwenziwa libandla liphikisayo le-MDC Alliance khokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ukuba bamgcobe ukuba umongameli ngaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kuyi-treason. Angazi ukuthi ngubani omkhohlisa kangaka.
Ilunga ledale le-MDC Alliance kobulawayo uNkosazana Thabita Khumalo uthi bona bakhangelele ukwenza idili lokuba leminyaka elithumi lasificamunwe munye belibandla, hathi lokhu okukhulunywe nguZihambi. Ethi idili labo lama ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-cholera, kodwa bayamangala ngoba ibandla elibusayo selithe laba lomhlangano kwaba lomdlalo webhola njalo eHarare.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sifuna ukucelebrata iminyaka eyi-19 silokhu silwisana le-ZANU-PF. Ilungelo lethu lelo njalo kusesifikeleni sombuso. Lokhu sokukhuluma ngoZihambi Zihambi lokho ukuthi sifuna ukugcoba iJamisa, asazi ukuthi kumbe yibaba abasibhalele iprogramu yethu ye-anniversary. Thina sithezi le-anniversary, njalo uZulu wonke abalandeli bethu bayaminywa mhlanayela. Zaliswa ngamapolisa ukuthi sithokozelele leli langa besitshela ukuthi kulomkhuhlane we-cholera eHarare. Kodwa hayi, sokuzavuma thina njengebandla le-MDC ngokuthi impilo kaZulu siyayiqakathekisa. Kodwa okusimangalisayo ukuthi iZANU yona yanelisile ukwenza umhlaba uhlangane eHarare, kabazange bachebe ukuthi kule-cholera. Abadlali benguqu labo bahambile bayadlala, inkosi okuthi imangalisa-ke ukuthi kanti manje nxa lisithi thina singenza umkhosi wethu ngothi kule-cholera, kodwa abanye bayafuna. So ilanga leli esilijoyo ngele ukuhlakazela ukuthi sesile mnyaka eyi-1963 qhubuqana le-ZANU, njalo sizalithakazelela lelo langa ngoba kukhanya udaba lo-cholera kanti sesudaba olungasenza singenzi lo mkhosi.
Isakhamuzi sakobulawayo osekela i-MDC uMnumzana Love Moncube uthe uChamisa bazamgcoba kuphela, ibandla elibusayo lithanda lingathandi.
Mina ngithi lokhu vele uchamisa thina sizamgcoma lo mizane engafuni funazi thina sizamgcobe benguye umongameli ophatha intambo eziphezulu. Sizatho ngoba na hayi lokhu esikubonayo into sezikhwela mjokojo akusacaci into ekuhamba njani. Uchamisa nguye sifuna ebe umongameli. ZANU-P F yatshontsha la ma-election bariga bathini akucaci. So sifuna yena uchamisa bemgcobe benguye umongameli wethu.
Elinye ilunga le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana James Nyoni uthi basekela uChamisa ukuze bahlale kuhle, nanko intengo yempahla iqongile, lamafutha ezimota awatholakali.
UChamisa siyamsekela thina ngoba sifuna ukuthi kube lotshintsho, sibili utshintsho lokuthi abantu bezimbabwe bahlale kuhle. Khathesi sile problem efuel asiyitholi, izinto emashopu zikhwelile, so akula lutho. So impilo yakhona senzima ngoba even noma ukuthi ule bond, ibond elalisebenzi uyabulalo, kodwa uyafaka ukuthi awula lutho ngoba liyarethwa. So kunzima kakhulu, so simsekelela khona lokuthi izinto zibe right, abantu abethu laba just bethole i-future e-right.
Uhulumende weZimbabwe umise umhlangano webandla le-MDC kumaviki ambalwa adlule, bethi ulakho ukumemethekisa umkhuhlane wesihudo sekholera. I-MDC ithi akukho enhlelweni zabo ukuba bagcobe uChamisa njengomongameli, kabazi ukuba ibandla elibusayo likuthathaphi lokho. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo ugcine useguqula ukuhlawuliswa komthelo okumele ubhadalwe lapho kusetshenziswa imali kagesi oma monetary transfers, esithi amasenti amabili okumele abhadalwe kudola ngalinye kuzamele iqalisele lapho umuntu ethenga impahla elentengo ephezu kwamadola alishumi. Amankampani ayabe ehlawulisana ngale indlela, lawo kasoze abhadaliswe lomthelo leholo lezisebenzi, ukubhadala imithelo kahulumende lakukhansili, lezinye indleko zokubhadalela ngemali yakwamanye amazwe azisoze zabhadaliswa lomthelo. Lezi mali eziyabe zisetshenziswa nguhulumende ukuthenga loba ukubhadalisa ngogetsi, lazo azisoze zabalalomthelo. Iphephandaba le-Newsday libike ukuba uNcube ucine eguqula kancane lomthelo, iningi selihlabe omkhulu omkhosi, lisithi lokhu kuzadalela abantu abaningi lamankampani inhlupho. UNcube ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zibe lesineke kusenzeka linguquko engaba nzima ekuqaliseni, kodwa ezakwenza impilo ibe ngcono emuntwini wonke nxa sokusebenzeka lula. Uhulumende sizinelisa ukuqoqa kuhle indleko zakhe kuzwa kubhajethi. Singakachapheli ngale esigabeni sethu sesibili sohlelo lwethu lolu, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkamongameli weMelika unkosikazi Melania Trump ufike eCairo kwele Egypt lamhlanje, lapho amukelwe ngumongameli Abdel Fattah al-Sisi lomkakhe unkosikazi Entsah. Ngemva kokwethekelela isigodlo sikamongameli, uphinde wethekelela isigodlo sommeli weMelika kwele Egypt, wazogcina ngokwethekelela indawo ezakhiweyo ezama-pyramids kanye lasesithombeni ese-Great Sphinx. Kuthi-ke inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isethule isicelo emazweni womhlaba sokubuthanisa izigidi ezedlulwa kancane ezingamashumi amahlanu zamadola 50.5 million yokuphathisa ekuncedeni inkulungwane phose ezingamakhulu amabili 191,000 zabantu bakwele Indonesia abawele ludubo ngemva kwengozi yokuzamazama komhlaba ebangele eyinye njalo ingozi eyetsunami. Okwamanje ekelani silifake ezandleni zika Chris Gandhi esinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
lingali chona njani izilukanda bamthwakazi omuhle ozindlela zimhlophe siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku weLower Gweru umnumzana Matthew Nketa. Ya, owakukala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Gandi, lapha ukhuluma lo sobhuku Nketa eLower Gweru.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapha?
Ye, ngapha eLower Gweru khathethi ngikhuluma nje ngimele ihlanganiso okuthiwa yi-Women Action Group. Ihlanganiso le imele amalungelo abomama labatwana abangamantombazana. Kungakho iyakhuthaza ukuthi izakhamizi ezeLower Gweru ikakhulu ezelatshwa iklinika eLower Gweru Mission, eLower Gweru Adventist, ezelatshwa emakepesi clinic, ezelatshwa emaboleni clinic, ezelatshwa kotumbire clinic eShakari, ukuthi kazibe kwazi ukuthi kulohlelo oluqhutshwa yile inhlanganiso lwe-awareness ukwazisa izakhamizi ukuthi i-abortion, ukuthitshwa kwezisu, kwenziwa kuphela ezibhedlela, emaklinika, kungenziwa emakhaya, ngoba kuyingozi nakusenziwa emakhaya.
Manje lithi kwenzelwe ngapi njengoba lesibhedlela esinye isikhathi sizwa kuthiwa abavumi?
Hayi, khathesi le inhlanganiso esikhulumisane lohulumende bavumelana ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi enze i-abortion kumbe akhiphe isisu akaye kwenzela esibhedlela, angakwenzeli ekhaya. Ekhaya kuyingozi ngale indlela, ngobane nxa kukhitshwa isisu kusemakhaya ulwazi lulutshwana lokukhipha isisu, kade esibhedlela abonomongikazi bakufundele khonoku ukukhangela umzimba womuntu. Umuntu ongumama ulamathubi ngaphakathi ayiwagcina umuntu, so nxa kuthitha emakhaya ngapha amathubi lawana ayaba affected kumbe avaleke kumbe zona izinto ezisetshenziswayo ukukhipha isisu ziyaphambanisa kube lama-infection azadala ukuthi empilweni nxa esefuna ukuthi abe lomntwana ehluleke, kathi nxa eyabe ekhithelwe esibhedlela ngalezo sikhathi esefuna ukuba lomntwana akuzi kumkhathaza.
Kanti vele kuyabe kutheni nxa bona omama sebefuna ukwenza i-abortion?
Into ebangela khonokho baba Gandhi lozulu wonke weLower Gweru leZimbabwe yonke ukuthi umama ufika kuleso sigaba sokuthi afise ukukhipha isisu, ngoba engxe umuntu uyabe emnike leso sisu esedisappear, kumbe engxe umama lo uyabe nxa erethiwe umuntu angamaziyo umntwana lowo uzama ukuthi ngiwakobani, uzamgcina njani. Yikho ngezinye zezizathu ezibangela ukuthi umama afike kuleso sigaba. Kungakho yikubona umuntu enjengami ngingubaba ngikhuluma into ze-Women Action Group, ngoba umama ukuthi aze azithwale ngubaba. So kule inhlanganiso sikhuthaza abantu bababa ngobaba, wonke umuntu ongubaba kusukela emajakeni kuya kubobaba abakhulileyo, ukuthi baxhasane lale imbono yokuncedisa omama. Babekwazi ukuthi umama ukuthi aze afise ukukhipha isisu imbangela enkulu ngubaba, ngoba ubaba uthi isikhathi wenza khonokho ngokubalulekile.
Manje kona kuyakhuthazwa yini ukuthi bayenze i-abortion njengoba kukhanya kuyingani into elihlazo engavunyelwa la ngeBhayibheli?
Izimo ezinjalo Gandhi, njengobana ngisitsho ukuthi umuntu orejiweyo erejwa emnyameni onje njengalo yimi kuwo khathesi, abantu angababoniyo ebusweni, kodwa azithwale umuntu womuntu angamaziyo ukuthi umntwana lowo amthini. Uyabona ukuthi kunzima u-Case 29 lokazi.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ye, ngivalelisa uZulu. Ngiqinisa kakhulu izakhamizi zeLower Gweru ezelatshwa eLower Gweru clinic, ezelatshwa emakepesi clinic, ezelatshwa emaboleni, ezelatshwa kotumbire, ukuthi sifisa ukuthi ziyefika emakliniki azo umumo eziwubonayo olokwenza le-abortion ngendlela ezenzakalayo. And abantu mfisa babekwazi ukuthi ukukhipha isisu eklinika akubophisi, okubophisayo ukukhipha isisu emakhaya. Njalo ngiyabakhuthaza ukuthi zona izakhamizi ezelatshwa kulamakliniki zizame ukubumba ama-WhatsApp group ukwenzela ukuthi information le bayishiye baqokisane ngokuthi ukuhamba njani ukhitha kwezinto okuningi sizakwazisana emoyeni ensukwini ezizayo sisa babe aware ukuthi uhlelo lolu ngolukahulumende ngolwabantu sizosiza impilo zabantu ngoba impilo zabantu zisengozini ngasekusiyekela abantu bekhitshwa izisu emakhaya ngabo.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Ngibongile babagandi lami, ngiyalibonga umsebenzi oluyenzayo madoda, asisebenzeni siye phambili.
Loge bekungusobhuku weLower Gweru umnumzana Matthew Nketa ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lilali.
Sibonge ke uChris Gande ngoku sinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Okwamanje sengilifaka ke ezandleni zikasithandekile Mhlanga esinika ke ezibathelane labesifazane. Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana Justina Mkhokho, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Umthethwandaba waphezulu weHigh Court usanda ukunquma ukuthi ahlawulwe amadola azinkulungwane ezilikhulu elilamajumi amahlanu i-$150,000 ngemva kokuthunjwa kwakhe kanye lokuhlukuluzwa ngomnyaka ka-2008 esetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ukuhlukuluzwa kwabesifazane kuyachiyana lokuhlukuluzwa kwabantu besilisa. Sathunjwa kwakulamadoda kodwa indawo lapho okugcinelwa khona izibotshwa zindawo ezalungiswa kukhangelelwa ukuthi zindawo ezizasetshenziswa ngamadoda. Okutsho ukuthi njengomuntu wesifazane nxa ungephulelwa ilungelo lakho ulapho ukuhlupheka kakhulu ukwedlula owesilisa ngoba kulakho kuningi oyabe ukudinga njengomuntu wesifazane ongasoke ukuthole kodwa kuyabe kuba lula kumuntu wesilisa. Ukhona umama wethu njiwe konke lo mntana akhe wayelethu yena. Kwakunzima ukuthi enelise ukuhlala kuleyo ndawo njengokuhlala esasekwenza thina ngoba yena wayelo mntwana. Ungaya ezitokisini okuthiwa ngamtil emapholiseni akula ndawo yokugeza. So nxa usesikhathini wena ungumuntu wesifazane uza kuyagezanga awukutholi ukuthi uhambe uyogeza. Ngakulo mntwana kuba nzima ukuhlala kulezo ndawo ngoba indawo lezo mina lapha khona emathathi ukuthi ngicabanga ukuthi umuntu olomntwana angahlala njani kuleyo ndawo. Aye engathunjwa labo ngo-2008 banendaba zabo ezikumthethwandaba kodwa ukuthi ngizwisisa ukuthi indaba lezo kuyini okuziphicayo akuzwakali ngoba baningi abantu bakuleli abafuna ukuthi indaba zabo nazo zilalele.
Sabona laphana sesiya kukhetho lina njengenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project kukhona elakubonayo okwehlukileyo ukuthi abesifazana babengaphathanga kuhle kulabo besilisa.
Sakubona kakhulu ukhetho lwedluleyo lolu lube lukhetho lubandlulule kakhulu abantu besifazana. Abantu besifazana basetshenziselwa ukutshaywa, basetshenziselwa ukutshaywa ngamazwi. Amanye amazwi akhona angenelisi ukuthi ngiwakhulume ngomlomo wami. Okuningi obekubhalwa ku-social media ngabantu besifazane yizinto ebezisihlukuluza kakhulu ukuthi kade kuyini okwenzakalayo. Ekugcineni sibulingani kuhambelana nenani labesifazane eliqine lingena kudalela ephakende izini kumakhansili lokunye okunjalo ngoba vele ukhetho lwakhona belulolaka kwabesifazane.
Uthe ngaphambilini kwalingxoxo lanxa umuntu engaphiwa imali akuthobi ezinye izilonda
akukhambelani vele ukuthi ukukhangele. Ngiqede isikhathi esingaba ngamaviki amathathu ingekho emzini umntanami engelamama umamami engelaye umntanakhe obhuti bami bengelaye usisi wabo. Angazi ukuthi bona labo bonke bangakwana yini ukuthi bathotshwe yona le imali engitholile. Ngemva kwalokho ngiphuma ukuphila kwakhona bekunzima. Sengilesikhathi kathesi ngihamba ukuthi ngihambe ngiyokhuluma lengithi ezibona ngabantu ababe beshukuluzwa ukuthi senelise ukuthi lasithi siphile impilo efana leyabanye. Kodwa akulula. Ethatha isikhathi eside kakhulu ukuthi wena sengihambe uhambo lolu sokungcono. Ngoba kwesinye isikhathi wehluleka ukuthi ulale. Kwesinye isikhathi owakwenziwayo uyakubona kusenzakala emehlweni akho. Kwethusi. Kungaba lokunye nje okukwethusayo okwenzakalayo. Njengesikhathi lapho kwathunjwa khona uyitha iTamara. Ngibuyele ku-2008.
Kodwa kukhona yini lapho abantu abasiwa khona kubodokotela? Uhulumende engathi ngama services lawana awe mental health.
Uhulumende asika kubona. Mina uncedo engilitholileyo ngilithole kubantu abazimeleyo. Into esiyikhuthaza uhulumende ukuthi ayenze. Lakhathesi sikhangelane lo msebenzi ophambi kwe National Peace and Reconciliation Commission. Kuza kuba nzima nxa kungelandawo zona lezo ezenza ukuthi kube nokuthobewa kwabantu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Justina Mukhoko, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyambonga ke uSithandekile Mhlanga ngosinika uhlelo Women's Forum. Ngwezemidlalo lamhlanje seliphelele ngumphako iqembu leHighlanders umncintiswano walonyaka owenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa ngeHarare City nge-2 kanya namhlanje emini. Intathelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iphuku lamqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu elokuphakamisa isicoco seChibuku Super Cup alisela kufezeka ngemva kokuba abafana beBhosso betshaywe nge-2 kanya liqembu eliphethe lesi sicoco eleHarare City emdlalweni oluqhutshelwe esigodlweni enkundleni yeRufaro namhla emini. Iqembu leHarare City lisehlelwe nguWilfred Mubirimi kanye loWilliam Manundo ngehlandla lakuqala lomdlalo, yikanti iqembu leHighlanders lona likhuthe umbekwa kule mizuzu elitshumi umdlalo uqalile. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu ukuthi ukukhutha umbekwa yikho kuhle kwaphazamisa abafana bakhe iningi labo okungabadlali abasakhulayo.
We all witnessed again normally when youngsters get an
opportunity. Siwubonile sonke umdlalo njalo kusuka kube nzima ukuthi abafana baphakame. Nxa bengathola ithuba elinjengaleli esilitholile befile ukulisebenzisa, kodwa kukhona engikubonileyo abakwenze kuhle ukugoqela ongalahli imbeleko ngokufeli.
Komunye umdlalo wenkezo yeChibuku Super Cup odlalwe namhlanje, iqembu leCAFS United lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokunqoba eleChapungu nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Isikhathi besiphelela amaqembu engutshikilo bhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela eMambuleni. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leCAFS United uLloyd Chitembwe uthe yena akahambelani lenkulumo yokuba iqembu lakhe selingaphakamisa linkezo ngemva kokuphuma masinya kwamaqembu aqhuba kuhle kumncintiswano weligi iZimba Mgodi zelitshele Platinum.
You can't win it until you play the last game and making sure you win the last game. So
awungeke unqobe ungakadlali uphumelele kufinali, kodwa sizimisele ukulwisa size sifike emaphethelweni. Njalo njengeqembu silokuthokoza okukhulu ukufinyelela kulesi sigaba somncintiswano.
Imidlalo yesigaba sequarter final yenkezo yeChibuku Super Cup iqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu leDynamo selizemukela khona eleRentals enkundleni yeRufaro kuthi eletriangle lizancikelana leLenitroot ngaseGibo. Imeli Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesi asavumi ukuba siqhubekele phambili. Inkonkele zebandla lokholo lesiKristu yeRenewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa, bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxolelane bamanyane. Mpati ntambo weze mitetu letalele palamende wetu sela mkokele we MDC mnumzona Nelson Chamisa. Kuti weze mitlalo seliphumile iqembu leHighlanders umncintiswano walonyaka wengezo yeChibuku Super Cup. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.